ngiphethe amaninji ithimba langilokothi angeke ngenze into mina ngiphethe amaninji ithimba langilokothi yebo ngenze into ungangibona ngenza kahle mina ngihambe ngedwa ngezinyo zami Angeke ungenze lutho, yasa angeke ungenze lutho.